oqala singakuthi ukuthi eradio yajabula kakhulu unxogale iCarousel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time ibisiyikampani ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe, so kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisa ukuyibona isenzakala, kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafikisi sibangeni esithi kuyajabulisa, ngoba i-industry yakobulawayo lokhu ifile loba sithi lokhu ephansi kakhulu. Sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esithi singabe sifazise sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi simi njani, ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho, kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani formal athwale nzima ngoba abekhompyutha labantu abangabhadali ezinye izidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekhompyutha la makampani abengabanjwa ngumthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate, bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowayo la makampani aformal kanti esathwele nzima. Ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi i-region yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi. So i-industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho ekhona ingabe senza ama-alternative. Kuyindlela yokuthi sehluleka ukuplana njengelizwe, ngoba khathesi sithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebanga amagetsi la mayini avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe ama-mine nxa evula kule demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo, whether they have their alternative power or they import their power directly. Thina we have had i-development ye-mining is leader ukuba lama problems kwe-electricity generation, ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of fast development ye-mining. It's just like a test. Generally, economy nxa ya-informalized, we have challenges for those that are properly formalized, ngoba they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.